So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle siyahlangana kwenza kusihlwa ngolwesine mhlaka 25 inkwenkwezi 2023. Igama ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amazwe eAfrika namuhla ebenanza iAfrica Day okulusuku lapho kwabunjwa khona umanyano weOrganization of African Unity osubizwa ngokuthi African Union. Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eWange sezilenyanga ezinhlanu zingelamanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo ngabeZimbabwe National Water Authority izinwa ngenxa yesikwelede sikamasipala. Abakubandla le-CCC bathi imihlangano yabo e-Consensus Candidate Selection iphazanyiswa ngabezomvikela bebambisane labebandla leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amazwe eAfrika namuhla ebenanza iAfrica Day okulusuku lapho kwabunjwa khona umanyano weOrganization of African Unity osubizwa ngokuthi African Union. Lumanyano wabunjwa zinkokheli zamazwe ayengamashumi amathathu 30 ayesethole uzibuse ngo-1963. EZimbabwe abantu abanengi bebengaqize qhakala ngalolu suku besithi akulalutho lokuthakazelela ngoba behlupheka kanti lamazwe eAfrika lawo engabambananga. Kubika uEzra Chisasibanda.
Umanyano we-OAU seleminyaka engamathuma esithupha 60 years wabunjwa ngenhloso yokuphathisa amazwe ayelokhu ephansi kombuso wabahuquluzi benotho loncindezelo lwabamhlophe. Kwathi ngokukhululeka kwe-South Africa elaba lilizwe lokugcina ukuthola inkululeko, wasuqhubeka ukukhuthaza ukusebenzela intuthuko, ukuqinisa budlelwane bala mazwe kwezokuthengiselana, ukubambana kwabensundu, ukulondoloza amalungelo oluntu lokuncedisana kuhlupho amazwe la ahlawana lazo kulelizwekazi. Kosobizwa ngokuthi yi-African Union. Ugogo Rosenyathi sakamini sakobulawayo yena-ke uthi African Union iyazehlulekela.
Akula kubambana, siyancindezelana njalo siyahlukumezana abantu. Khala abantwana egoli ngali bathi bayaxutshwa kunjani njani. Lena lo khangele kuthiwa ngu-Home Affairs uthi kabaphenduka, abanye ngababapromise ukuthi babafaka amathayi. Kambe kungabe kuyimpilo yona leyo. Yikho kuthiwa yikubambana na kwama-Afrika. Sixotshana thina. I-Afrika bani yona leyo? Besiye-Britain khona la bantwana be-Afrika. Ngale futhi bafike bahlukuluzwe manje abantwana bayaphilela ngazo.
Umkhokheli webandla zabo uNuzana Sibongile Nkomo uthi lumanyano wawubunjwe ngenjongo enhle kodwa abantu be-Afrika abakhulekanga ngitshola kancane ikakhulu eZimbabwe.
Ubuhlungu umnotho wethu lamhla uyathathwa, thathwa ngamaChina, thathwa wonke umhlaba thina abaningazi tezima ezingayidliyo inotho ye-Afrika.
Ibandla le-Citizen Coalition for Change, i-CCC, ithi lolu suku luqakathekile njengoba lukhuthazana umanyano wezwekazi le-Afrika. Umnumzana Gift Ostalis Ziba isikhulumeli saleli bandla.
Thina sithakazelela ilanga ke le-Afrika yonke jikelele, kodwa silokunanzelela ukubana ke into eqakathekileyo e-Afrika ikubana abantu bemanyane lokubana silungisise ke udaba lokubana ke e-Afrika kube lobukhokheli obuvela ebantwini.
Umnumzana Innocent Dibale okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters EFF eZimbabwe uthi ke imincele ayikhinjwe i-Afrika ibe lilizwe elilodwa njengeMelika.
Sifuna i-Afrika ebambeneyo, sifuni Afrika engelabandlululo, sifuni Afrika engaboni any African as a foreigner anywhere in Africa.
Umnumzana Mabutho Moyo lilunga le-Central Committee kubandla leZANU-PF uthi sokwesikhathi izwekazi le-Afrika liqine lizenzele izinqumo zalo zodwa.
I-Afrika isikhathi sokuthi ibe lelizwi entweni esiphathelane lempumelelo yayo. Singazange sibuze kwamanye amazwe, kumele sizidecidele sodwa.
Inkokheli zomdabu ziyalisora leli langa zithi alincedi lutho. Induna inqamene egwanda uChief Matema ngomunye oqhothoza lolu suku.
Ongimbamba kubi ukuthi ucross out eSouth Africa uyathatha uyabuza ipassport. Ngathanda ukuya eZambia ngiyabuza ipassport. Khonokhana yikho kwenza iSouth Africa ingani iqamqamukile kakhulu.
Ingcwethu ecubungulayo ezombusazi omnumzana Evidlela Ncube uthi uZulu uzathakazelela lolu suku nxa i-Afrika isizenzela into yonke njalo isimanyene okoqotho.
I-Afrika Day kayitsho lutho ebantwini base-Afrika ngaphandle kokuthi kuze kuphele izimpi, kuphele ubuyanga, kuphele indlala, kuphele ukubuswa kabi kwe-Afrika, kuphele i-tribalism, kuphele i-corruption.
Bobulawayo lakwezinye indawo zelizwe bebembalwa abantu abananzelwe lolu suku ngokupheka ukudla kwesintu nokugqoka impahla zomdabu. Iningi lithi ngeke linanze ilanga le-Africa Day ngoba inkokheli eziningi zala mazwe zigcwele inkohlakalo, uncindezelo, ukuhlukumeza uZulu, ungananzi amalungelo oluntu kungena mbuso okhululekileyo kwamanye awo. Ngiyimane Studio 7, igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eWange zihlaba umkhosi ngodubo lokuswela amanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo ngozibandlela ngabeZimbabwe National Water Authority iZinwa ngenxa yesikwelede sikamasipala weWange Local Board. iZinwa ithi isikwelede lesi ngesezigidi phose ezingamachumi amane eZimbabwe i-38 million Zimbabwean dollars. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Abathwele nzima kakhulu ngalolu hlupho ngabesifazana labantwana abayibo abahamba umango omude besiyadinga lawa manzi ngemigqomo emachibini anathela inyamazana zasendle njalo alobulembu bengcekeza. Unkosikazi Lenziwe Nyoni oyisakhamuzi saseMpumalanga uthi sebebanjwa ngamandla ukukha amanzi echibini elivame ukufela izinanakazana zonke.
Imanzi akatelika this year mri January.
Amanzi aqale ukuhlupha lonyaka ngozibandlela. Bathe sebesivalele amanzi saqala ukukha emfuleni ayabengcolile ngoba kuyafela izinyamazana ayanuka njalo.
Esinye njalo isakhamuzi sakuleli lokichi, umnumzana Enoch Phiri uthi bona benza ukucongolozela ezimpompini ezivuzayo njalo ezile Rusi esithi kunje bahlalele evalweni besasabela umkhuhlane ofana lowe cholera osibhahile ilizwe lonke.
But nxa ukuthi labana abasimatha engekhoyo siyasebenzisa wona laba khona angcolileyo siyabe sinatha kuphela kunjalo siyabulawa ngumkhuhlane.
Unkosikazi Bekezela Mukomba laye uthi kasazi isizathu esenza amanzi avalwa.
Amanzi angikhona vele akho ke ndingafika lani bethu khanye ukuthi sikunjani. Yabale enhloni. Yesiphomo ukukha kuphela nje abantu abathlupheka amanzi.
Usodolobhe wakule indawo umnumzana Ncobile Mabhena uthi okwenzeka eMpumalanga Phase 4 kulusizi ngoba bengabantu abangelacala kuyikulwa nje kwekhansili yeWange Local Board labezinwa.
Siyazi nje ukuthi nxa idlovu ezimbili zisilwa batuchani bobunjani obusafayo. This is what is happening. Abantu be phase 4 for us ngabantu ama innocent. Into mele ilungiswe lapha is between ubudlelwano bezinwa le council.
Isikhulumeli sezinwa unkosikazi Majori Munyonga uqina ngelokuthi lesi sikwerede kumele sibhadalwe andubana kukhumiswane umlotha.
The water connection has been disconnected.
Yikho sesivalela amanzi. The council is corroded 38 million. Kodwa bengabhadala sizabavulela.
Ukufuthelana kwezinwa lekhansili yeWange kubikwa kwaqala kudala lapho izinwa eyathatha khona umsebenzi wokutholisa uZulu amanzi kuba manisipala elizweni jikelele ngomnyaka ka-2007 isiqondisa ukusetshenziswa kwempompi ezidonsa amanzi iwathela ematankeni amanzi amakhulu. Umanisipala abesewadonsela ezindlini zabantu abamele babe yibo ababhadalela imithelo yokuwathola lokusebenzisa ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lodubo lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera endaweni eziningi zelizwe evame ukutholakala endaweni ezingahlanzekanga ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Ingcwethi ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi kuyadanisa ukubona lokhu kusenzakala lanxa eleZimbabwe lasayina isivumelwane samazwe womhlaba ese-UN Human Rights Council ngokuphathelane lamalungelo okutholakala kwamanzi. Isisekelo sombuso welizwe ngaphansi kwesigaba sika section 77 sikubeka sobala ukuthi kululungelo lomuntu wonke ukuthi atholiswe lula amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Abebandla le-Triple C bathi imihlangano yabo e-Consensus Candidate Selection iphazanyiswa ngabanakanelwa ukuba ngabezomvikela bebambisane labebandla le-ZANU-PF. Bathi imihlangano le iphazanyiswe e-Wange, Elupane, Emguza, Plumtree, Chinoyi, Shamva lezinye indawo lapho abadinga khona abazabamela kukhetho oluzayo. Loba kunjalo ibandla leli lithi selibatholile abazalimela kukhetho oluza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi, yena obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Sehlulekile njalo ukukhuluma lomnumzana Nick Mangwana, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko kanye lomphathi ntambo ogatsha lolu unkosikazi Monica Mutswangwa. Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda owebandla le-Triple C uthi abaphazamisa imihlangano le ngabadlelana lebandla elibusayo.
Iqiniso ukuthi iZANU-PF yethukile uma sibona into zethu zonke zilungile, but kulamapholisa lama-CIO la kuthiwa yi-FAS nabantu abazama ukudiliza zonke izinto. Okwamanje asifuni ukukhuluma okuningi, sisacubungula, sizabuya sizetshela abantu ukuthi kanti ngobani abahamba besihlasela lapha lalaphayana. Ngoba into enkulu ukuthi singabambi inhlwa ngekhanda singakabi lobufakazi. Abantu bayakuthi what evidence do we have? Okwamanje sizasebenzisa amaqhinga okuthi singabona abantu abenza njalo, sizakwenza ukuthi sibabambe manqamu, sibabophe ngemchilo lencingo, sihambe labo emapholiseni, singabafakanga isandla. Ngoba into ehluphayo, abantu sebejayele ukuphunga uhlukumeza abantu bethukile. Ngalokhu kwethuka kwabo sibona ngani akusoze kubancede, ngoba abantu sebeZimbabwe sebehluphekile, bathi ukufa ungasuko kufa ikuphi.
Ye baba mafasa, ngathi ke amapholisa lakhuluma labo yini njengoba lokhu phela kufuna abazomthetho phela?
Sizasebenza lamapholisa, amapholisa amaningi alungile njalo asifuni ukuthi sigcobe amapholisa wonke ukuthi awalunganga. Sizasebenza lamapholisa, sisebenze lamanye amasosha, sisebenze lamanye ama-CIO okwakhathesi. Bazabanjwa ngoba sebedunge abantu bonke, abantu bayahlupheka. Amasosha ahala mali, amapholisa ahala mali, ama-CIO ahala mali. Yikho amanye amasosha lamapholisa lamasosha azababamba ngoba into abayenzayo bayahlukumeza ibandla labantu. Akuningi sizabuya sesitshela abantu ukuthi ngobani izigangi, ngobani abahlukumeza abantu, ngobani abachitha imihlangano yethu. Siyakwazi, sizabuya labo sebebotshiwe ngoba lamapholisa lamasota lama-CIO amanye lawo ayafunga ukuthi bazababamba kwamanje.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Into ekhulunywa yilaba abantu be-CCC ukuthi imihlangano yabo iyaphanjaniswa, hhayi akusiqiniso lelo. Iqiniso yikuthi abantu laba bavele bona abakukhulumayo akusiqiniso, bavele bagijimisa ukukhuluma amanga bele njongo yabo yokuthi inhlelo zabo zihambe. Bancedise bachumayele ivangeli lelo lokuthi bona bayavalelwa phandle, imihlangano yabo iyaphanjaniswa ukuze labo abayibo baba ama-hanglers abo abazwe bese kusebenzisa khonokho even ngamva kokhetho. Ukuthi nxa sebekhala bethi ha ukhetho lwalungakhululekanga, kungakafiki ukhetho sasingavunyelwa. Ngoba kade sinxa ukhangela Gibbs, mfuna ukutshela abantu laba bayabhizi bayabhodabhoda bayenza imihlangano bakhululekile even khona ngale ngaphandle emaphandleni ngale bakhululekile bazenzela imisebenzi imihlangano yabo bekhululekile santando.
Kodwa bangakhuluma nje kuphela babagawule kungela lutho nje umuntu aphonga ukuthi ifolokohlo.
Angikwazi ukuthi abakufunayo ke kade sikuyini ukwedlula khonokho abakutholayo isikhathi seneso abalaso ukuthi bazikhankasela bazenzele umathanda nje akula muntu obaphambanisayo. Ngitsho oloyedwa anje kuloku kukhala kwabo kuvela ngapi kuyatshengisa ukuthi kuloku ganga abantu abaqhuba uhlelo lokuganga. Asithini thina sesilanda ukhetho asikhulumeni ngento ezikhona. Akula muntu ophambanisa umuntu, akula muntu abantu abaphanjaniswayo la. Amanga wodwa lawa abakhulumayo and akusoze kubancedise khonokho ngoba kuvele kathi bakutshela bani ongaboniyo phansi kuground. Abantu bakhangele phela, abantu bayababona yonke into abayenzayo, abantu bakhangele nxa besenza imisebenzi yabo, abantu bayabe bakhangele bona bazikhankasele kuphela badinga usekelo kuphela bengajoli bekhuluma into ezingayisizo ezikhona phansi kuground.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF. Kwezivela kwamanye amazwe uZulu waseAmerika izolo ubenanza ukudlula komnyaka owodwa. Lokhe kwenzakala isihluku sokudutshulwa kwabantwana besikolo seUvalde esigabeni seTexas lapho kwabulawa khona abantu abangamashumi amabili lanye 21 esethula umbiko ophathelane laleli langa esesigodlweni sakhe seWhite House eWashington DC. Umongameli Joe Biden uqinise inkuthazo yakhe yokuthi eleMelika kumele lithathe amanyathelo aqinileyo ukumelana lodubo lwemibhobho ekhafula inhlamvu eziningi isikhathi sinye eyiyo esetshenziswa ukubulala abantu abaningi ngesikhathi esifitshane. Abalandeli bomculo we-rock emhlabeni jikelele bebesethula amazwi okuhlonipha umculi obelodumo uTina Turner obhubhe izolo eseleminyaka edlula amashumi ayisishiyagalombili 83 ngemva kokugula okwesikhathi eside. UTina Turner obesaziwa njengendlovukazi kumdumo we-rock ebizwa ngokuthi the Queen of Rock and Roll ubhubhele emzini wakhe eSwitzerland lapho akade esehlala khona. Abebandla elibusayo lezanu PF leliphikisayo ele-CCC bajikelana aqatha phezu kokuchabalala kwedola leZimbabwe osokulethele uZulu ubunzima obumangalisayo. Intengo yezinto phose zonke ikhwele ngesilinganiso esesabekayo kuliviki kulandela ukuwa kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leleMelika. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezine 4,000 kusiya phezulu. Ibandla le-CCC lithi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF usehlulekile ngakho kumele abantu bamsuse kukhetho oluzayo. Kodwa abezanu PF bathi umnotho udilizwa izitha ngabomo. Sixoxele lunga lezanu PF kobulawayo umnumzana Admire Maskati lo mnumzana Tim Moringai owebandla le-CCC eMelika onguye osungula lingxoxo.
Siyabona ukuthi ama-measures esasikhuluma ngawo ayekhulunywa ngu-VP wethu uBithi ukuthi ama-austerity measures asetshenziswa yizanu akasebenzi ngoba intabazi ama-indicators abawasebenzisayo are politically wrong in the first place. So akathesi sesibona iZimbabwean bond isiwa like what is going on kathesi intengo sezihamba phezulu and the value of it has gone bad.
Mnumzana Masikati uyazizwela lapha kuthiwa umnotho uyadilika ngoba inhlelo zebandla lenu elezanu PF kazisebenzi.
Mina ngakusho ukuthi when it comes to into yemkhulumo sengikufuna ukuthi abantu babonisane babambisane bahlale phansi endaweni bahambe ibambisene indlela. What we've realized in the past is that people are not looking in the same direction. Maybe the OCCR, maybe the OCCR, maybe we are trying to build the nation. So that is the mission that is clear for us in Zimbabwe. We are always in a political mood. We get to what is achieved. We are in a mood after elections in the interim. We are in a mood. So I think we've got a clear for us.
Uhulumende Moringai uthi wenza konke akwenelisayo ukulungisisa umnotho. Siyimbone njalo kuviki edluleyo susa ijuti kwezinye izinto ikakhulu ezimqoka uZulu angazithenga kwamanye amazwe. Awuboni kuphathisa yini lokho?
Hayi, inkesiphayo kuzinto ezinjalo is like awukwanisi ukufaka i-bandage ezilondeni esingathiwa si-deep. Ama-measures akumele afakwe yizanu government ngoba yibo abakhokhelayo kathesi. Bekumele kube transparency in accountability. First, sabona nge-gold mafia leyana ukuthi ama-precious minerals wonke elizwe lonke aya kuphi and athengiswa njani and how much in quantity and where malini. So that's an example in one area. Singahamba in another area enjenge-tourism. Kubuya malini and kuphuma malini and how much is being retained in Zimbabwe. So singafaka wona lawo two examples ukuthi ku-tourism asikwazi ukuthi i-accountability kume njani. And then sihambe ku-gold mafia layo yasichasisela yabeke egcekeni ukuthi hayi kule something engahambi kuhle in terms of governance ngebandla leZANU-P F.
Naso mnumzana Masikati kuthiwa udaba lwenkohlakalo i-corruption yiyo kakhulu ebulala umnotho. Ivelela ngakuhulumende webandla lakho uyamuzwa ukhuluma ngendaba eke yahlupha elokhu eyihlupha e-gold mafia.
One thing with my brother is lost politically because the government is the people. And if you say ZANU-PF is corrupt, ZANU-PF is not a vehicle for corruption. Because a lot of individuals who think they can't have partaken in corruption. Let's talk about the local authorities that run our towns and cities where the MDC is dominant. Corruption is rife. We cannot talk about the gold mafia when it comes to economic reasons. Because the world is being run by our mafias. We can talk about the Sinaloa cartel in Mexico running the economy in Northern America. It's worth $1.2 billion. And we're talking about equal to mafia. And one thing that maybe my brothers from the opposition are missing is when we won an election at ZANU-PF, we moved away from politics and focused on mission development. Yet when they are still stuck on the political front. So Tina families can be seen one nation with one goal driving to build a nation.
Nanso Moringai, uyamuzwa uMasikati uthi inkohlakalo ibuzwa kini njengabantu be-CCC. Umzwile khuluma ngamakhansili eliwakhokhelayo.
Into eqakathekileyo kumele sibekwazi ukuthi how i-administration of our city councils ukuthi ahamba njani. I-city council ukuthi ize ithole izimali ezibheywayo ngama-taxpayers is a government run by ZANU-PF. There are 7 offices before it goes to the mayor and the city council board ukuthi bafake izimali eziyabe zivela vele kuzinawa, water rates, ama-taxes abhadalwayo. They come through the Ministry of Local Government. Yona ehedwa ngu-Minister July Moyo. Minister July Moyo represents ZANU-PF. So yena ngokwakhe singathi ngu-godfather odistributa izimali zona lezi ezihamba kuma-council.
Mnumzana Masikati, nxa sikhangela isimo somnotho sibi kakhulu, abantu abaningi bayahlupheka. Galiboni lokho kuliphazamisa yini kukhetho njengoba sokusele inyanga ezimbalwa nje?
I would simply say the see economic situation is bad, yes, but Zimbabwe is not suffering compared to other countries world over, even in Africa.
Umnumzana Admaya Maskati, ngwebandla le ZANU PF, ubexoxa endawonye lomnumzana Tim Moringai, owebandla le Triple C eMelika.
The Voice of America, VOA.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, umnumzana Thulani Moyo, oqhamuka isandla esemsebenzini uthi uphakathi kwabunzima obukhulu emizameni yokuthi athole inhlawulo yokulimalela emsebenzini kumqhathi wakhe, kanti njalo uthi usephila nzima ngoba kasenelisi ukwenza imisebenzi enzima. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umoyo wayesebenza enkampanini yokuchaya isitina eKalahari Bricks, lapho athi aqumeka khona isandla ngesikhathi egesa umtshina emsebenzini kule inkampani. Kodwa uthi waxoshwa kabuhlungu emsebenzini wayemqhatshile odabuka kwele China.
Umtshina lo wangikhanda isandla, ngangiklina, ngumuntu wayiklina besebenza uklina imitshina. So kwasekusiba yimistiki ngabe ngibona seyiqambukile into yalibona singasela sandla. So into yangikhona khonako ngithethe ngiqhamukile umchayina wabe ngiqhathe sithi mbe ngumsecurity. Ngithe ngiqeda ukuthi mbe ngumsecurity wabe siqhayisa ukuthi mbe ngintshontshela emsebenzini ngivulula amathaya emota.
Umoyo usephila nzima njalo udinga indlela udaba lolo lungaphethwa ngendlela emsuthisayo. Uthi lesandla esaqumekayo lokhe kuze kube lalamuhla engakasitholi.
Isandla kasikho ngoba ngathi ngisiye esibhedlela sengisiyadingisisa ukuthi njengoba bengafuni ukumbhadala. Ngicela ukuthi mbone isandla sengifuna ukubuyela ekhaya. So udokotela ngathi ngifike eMarina, udokotela omkhulu nguye esibhedlela, wabe ngitshela ukuthi bona ababonanga isandla, kwabiswa babona ingalo kuphela ibuya ingalasandla. Wasemphendule sithi kungangcono ngihambe ngiyebuza umchayina ukuthi isandla kwasisangani.
Ngenxa yokuswela isandla, umoyo uthi impilo elukhulu okwakhathi esayiphila ngokuthengisa amagabha otshwala ahamba ewadobha emabhawa.
Umuntu ophila nzima phila ngokudobha amagabha amambodlela, so into yokuthi ngiphila ngazo. Ngithola ngizukule esitaradeni lapha abantu ngibone ngisebengazi ngoba vele ngihlala emabhawa, ngizama ukumela umuntu nxa enata ilahle imbodlela ndobha imbodlela. So ngiphila ngokuthengisa iscrapping, into ngiphila ngayo. So ngicela uncedo sibili.
Isihlobo sikamoyo umnumzana Mzwakhe Moyo uthi bafuna ukubona udaba lolu lusiye emaphethelweni ngendlela esuthi siyayo njalo ngokusemthethweni.
Hayi, amaChina akhona akhanya ukuthi abemncindezela eIndia indaba yakhona ukuthi ukulimala ngabakwazi ukuthi ulimale njani ngoba bebengamqhatshanga. Yinto ezisizwisa ubuhlungu kakhulu yona leyo.
Kulabe ezimbabho abahlala eHaburon abafana lo mnumzana Thulani Moyo Mageza abazama ukuphathisa umoyo ngodaba lwakhe.
Ngasengingenela ekuthini ngithi ngimsiza ngokuthi hayi mfowethu, nxa kwekuthi wena njoba ukukhanya ngani impilo lapha sisala sokunzima, ngakusiza mina ukuthi hayi ngikuhambise ekhaya, ngimithe wonke amakhosti wakho ukuthi uhambe ekhaya uyeqala impilo entsha usekhaya. Wasekhanya undoda ubengakadeli, ubeseselethemba lokuthi engxenye ngenye indlela kungagcina kumlunyele.
Unkosikazi Nomsa Nkomo oqula libizwa ngokuthi Dorcas elingaphansi kwensonto ye-Seventh Day Adventist uthi bayazama ukuphathisa lapha lalaphana ngokufana lokudla kodwa bathi akweneli.
Okwakathesi kala okokudla kalani kalani, samsiza njengeDorcas omama igrupu yeDorcas ye-Seventh Day Adventist, yikho esazama khona ukumsiza. Sabona ukuthi usizo lwethu lweDorcas alumusi ndawo ngoba isikhwama sethu seDorcas sisesesincane.
Umoyo waphanyeka udaba lakhe kuofisi yomeli weZimbabwe eBotswana, yona eyaloba incwadi lobela ugatsha lubona indaba zezisebenzi ukuthi umoyo athole usizo ngaphansi kohlelo lwe-workers compensation. Kodwa ugatsha olubona izisebenzi lusalinde impumela yodaba likamoyo oluphanyekwe kugatsha lwe-Department of Labor. Udaba likamoyo kanye lwayemqhatshile lukhalelwe ukungena emthethwandaba ngayonale iviki. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders libe ngutshikilo panqa 0-0 lele Dynamo semdlalweni we-Premier Soccer League, kwathi iWange yatshaya iHerentals nge-2-1. Kwanele olivalelisayo nguntungamilinkumo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani
Murara Zimbabwe.